UMonzora ujoyine iphathi le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uMzorewa. Ngakho kala lungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uTswangirai ya expire khona phana umama uDr. Khupe esenza i-congress yakhe. Saphinda thina be-MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 igweru. Njalo ungayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. UMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama-masters akhe iZANU-PF simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi. Abeyengana ungani asoze kube lama-election ungani bazakwenza i-GNU. Khathesi sebebonile abezanu ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama-tendencies lama-characteristics of being an opportunist umuntu ophongusengezimithiyo. Ulama-characteristics akhombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselouts. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Uthe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lamakhansila wathi ubaxotshela ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshela ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabezulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora ngoba uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabezulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu yikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa izanu siyakufaka ebantwini. La kukaMonzora sebemhlanzile. Yikho libona nje abasupporta umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngamakandidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu asoze sifoswe ngabantu abakhothamathe eZANU-PF.